sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 22 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje
kuwengezelela izindawo zokuhlabela zisebenzisa odokotela lamaklinikhi azimele wodwa. Siwenzele ukuthi kube lendawo eziningi lapho abantu abangathola khona ijekiseni lokuvikela iCovid.
Abekhansili yakobulawayo sebesungule uhlelo lwamakilinika alanda uzulu endaweni abahlala kizo ama-mobile clinics ukuyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19.
They want to send them back and we accept that. It needs to be quarantined for a period and then they can go to join their families. There is no reason for anyone to persecute them unless an individual had a pending case, which has not been finalized in Zimbabwe.
Kulabadabuka eZimbabwe abalichumi lane 14 abangabanye babaxotshwe kwelebhilitane abafike namhlanje eHarare. Walwa impi yenkululeko njalo eyintatheli zindaba umnumzana Sogwa kubandlovu obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ubekiwe namuhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abekhansili yakobulawayo sebesungule uhlelo lwamakilinika alanda uzulu endaweni abahlala kizo ama-mobile clinics uyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Umanispala waleli dolobho uphinde wavumela izibhedlela ezingekho phansi kukahulumende lezinye indawo zenhlanganiso zezempilakahle ezizimeleyo ukuba zihlabe abantu ijekiseni ye-COVID-19 ngoba umhlobo wegciwane we-Delta variant usuhlasele ngolaka kuleli dolobho. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ubulawayo sesungule izibhedlela ezilanda uzulu duze lemakhaya zihamba zibahlaba ijekiseni e-COVID-19 vaccine okukhangelelwe ukwehlisa isiminyeminye ebesikhona emakilinika. Lokhu kulandela umbiko owethulwe ngumabhalane wekhansili yakobulawayo umnumzana Christopher Dube ololuhlu lwamakilinika izibhedlela zikahulumende lezenhlanganiso ezizimeleyo eseziphiwe imvumo yokuhlaba abantu ijekiseni le. Lolu luhlu lwamakilinika ekhansili agoqela iNorthern Suburbs Ntumbane, E.F. Watson, Princess Margaret Rose, Mzilikazi, Emakhandeni, Magwegwe, Lamanye. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uchaze ukuba ukwengezelela indawo zokuhlaba kujonge ukwehlisa isiminyeminye.
Ukwengezelela izindawo zokuhlabela zisebenzisa odokotela lamakliniki azimele wodwa. Siwenzele ukuthi kube lendawo eziningi lapho abantu abangathola khona ijekiseni lokuvikela iCovid.
Udokotela Sibanda uqhubeke ethi bazaqala njalo ukuhlaba abantwana abancane bebavikela kumikhuhlane.
Obulawayo ke sizaqala ngamalichumi lasificaminwembili amakliniki ebesivele sisebenza la ukuhlaba amajekiseni okuvikela awabantwana esingathi i-childhood immunization yesilungu. Yiwe sizaqala ngawo sisiye phambili sincedisana lalawa amanye azabuya amatsha nxa ekhona.
Umsekeli kameya wakobulawayo uCouncillor Mlandi Ncube ukhuthaza uzulu ukuba abekezelele ngoba ezinye izisebenzi zempilakahle sezibanjwe yileli gciwane.
Uhlelo kathesi njengoba sikhuluma nje imtholampilo yethu yonke yakobulawayo umuthi lo outhwa kuthiwa ivaccine ukhona siyacela abantu behambe behlatshwa kodwa inkinga esilayo kwakathesi yikuthi abantu bayandira njengoba kwathi covid ngachaya amanye amanesi siyake sithi abake behambe kuqhakwa isolation sicela abantu besibekezelele abantu sike sakhuluma ukuthi kabaphange baye vaccinate njengoba nanku uhulumende sevumela ama private players ukuthi avaccinate sebezaqala ukuhlawula abantu kodwa kuhle siyabonga sibili sebaningi abazasincedisa ukuhlaba abantu bakithi
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana David Mkhandani ukhala ngokungalandelwa kweziqondiso ze-COVID-19
esho kutholakala empilo segedini no sanitizer no wati uyangena uziyephuma kula nto eyenzakalayo but ithola abantu babhizi bayachumayela ngecorona kade ngaphela
esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Job Gulube Ngulube uthi indawo eziningi iziqondiso ze-COVID-19 azisalandelwa
into engiyibone empilo asizamene ukulungisisa lathi sizincedeni kuyadlula egedini elikhulu akula sanitizer kuswelakala nedibha lokuthi lidibhisa amaviri emota icorona izasibulala kumele at least ugadiwana awo uyasanitizer abantu abahlala empilo yabona umuntu wakhona engena ephuma engena ephuma akula kusanitizer
umanisipala wakobulawayo ubike njalo ukuthi ukhangelele ukuqhatha abongi abalikhulu lengxenye 150 ukuze umsebenzi wokuhlaba ijekiseni ungaphazamiseki ngoba zikhona ezinye izisebenzi zecouncil ezikumsebenzi wezempilakahle ezigoqela odokotela labongi ebezihlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ezihlolwe zatholakala zile-COVID-19 ezingekho emsebenzini ezisemakhaya okwamanje ku-quarantine inani labantu ababulewe yi-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo bayedlule amashumi ayisithupha 62 kuthi abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2705 batholakale belegcikwane leli kubika abogatsha lwezempilakahle babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa 1,292,642 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele njalo sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 656,830 asebehlatshwe ijekiseni yesibili ngimele istudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
kunjalo nje inkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu ikhuthazwa ukuba ikhokhele ekukhuthazeni abazalanwe emabandleni abo ukuba bayihlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 bayacelwa njalo ukuba baqhube imingcwabo ngonanzelelo olukhulu kulandelwa iziqondiso zokuzivikela kuleli gciwane ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba i-World Health Organization kanye lohulumende intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare
Linkuthazo yenziwe ngabenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo lesiKristu eZimbabwe Council of Churches ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima bokuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 labalahlekelwa yimiphefumulo oseloku gagazi lesithathu i-third wave Kunobhala weZCC umfundisi Kenneth Mthatha uthi kungalesi sizathu sebekhuthaza inkokheli emabandleni ukukhokhela kumkhankaso wokuqakatheka kokuthi abantu bazivikele ngazo zonke indlela ukuba bengabanjwa yi-COVID-19 okugoqela ukuhlatshwa ijekiseni eye-vaccine.
We are getting overwhelming messages regarding the devastating effects of this thing.
Siminingi imibiko esiyithola ngokuthi kusenzakala phezu komonakalo omkhulu osibangelwe yileli gagazi lesithathu. Lokubhalela iCOVID-19 sekulabaningi asebelahlekelwe yimiphefumulo kubazalwane labafundisi
members in the clergy
esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Pauline Sibanda uyayisekela linkuthazo eqondiswe kubazalwane
nami ngivumela Secretary General weZCC ukuthi abantu kumele bangagruphi bangahlangani lapho engabantu abaningi njalo balandele izinqumo zeWorld Health Organization
umnumzana Thafazi wachigandiwa oyintatheli izindaba esebenza izimele ngomunye wabavumelana labeZCC
sikubona kuyinkuthazo eqakathekile ezibili ama-church kumele abone ukuthi abazalwane bayavaccinethwa njalo bayalandelela okukhulunywa yiwo njalo lanye i-government mayelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngoba singakhanyela sibili lapha eAfrika kumbe lapha eZimbabwe bona ukuthi ubhubhanelo solubulala abantu ngenxa yento ezinjengama-church lawo ukuthi abantu babe sithi sinakele ukwenza into enje asalandeleli i-religion yethu. So sicabanga ukuthi abanye bama-church sicela ukuthi bekhuthaze abantu babo bekwanise ukuyenelisa ukuthi be-vaccinate njalo bezigcine kuhle ngesikhathi lesi-COVID-19.
Umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulondolozwa kwabantu ku-COVID-19, u-Chief Coordinator for the National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe, u-Dr. Agnes Mahomva, uthi kumqoka ukuba inhlangothi zonke zempilo ogoqela abezokholo zisebenzisane ekulwisaneni lalolu bhubhane oseludale umonakalo omkhulu elizweni lasemhlabeni jikelele. U-Dr. Mahomva uthi lokhu kugoqela ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokulandela iziqondiso zokuvikela eze-WHO lezikahulumende ogoqela ungabuthani emingcwabeni ezinkonzweni lokunye.
We need to make sure that we are complying with all the recommended measures. If we
kumele sibone ukuba ziyalandelwa ngemfanelo zonke lezo ziqondiso ezabekwa ayo nxa singabazimiseleyo njalo singabafuna luphele masinya lolubhubhane, kumele singathintani mahlayana, sigeze izandla zethu ngamanzi alesepa sikhathi sonke, kumele siyehlatshwa phezu kwakho konke.
Linkuthazo yabe-ZCC iza ngesikhathi sebesedlula inkulungwane ezingamachumi ayisifica munwemunye 91,120 asebetholakale belalolu bhubhane selokhu lwaqhamukayo ngenyanga kaMpimbitho wanyakenye, kwasila bafika phose inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 59,627 kuthi abafika phose inkulungwane ezintathu babo 2,809 balahlekelwa imiphefumulo. Abezempilakahle babika ukuba ba phose bafike inkulungwane ezintathu 2,705 abahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 ekutshoneni kwelanga la izolo langolwesithathu kwabhubha abangamachumi ayisithupha lambili 62. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lokhu sikudaba lwe-COVID-19. Inani labantu asebebanjwa igciwane le-coronavirus kwele Botswana libikwa seliqansa okwethusayo osekudale ukuthi ilizwe lelo lingene kuluhlu lwamazwe ayingozi kulomkhuhlane emhlabeni jikelele. IBotswana ibhekane njalo nokusilela kwamajekiseni awe-COVID-19. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngugcwele leyo esekhaberon kwele Botswana.
Kunge kachana ele Botswana belibukwa ngendlela elizama ngayo ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kodwa isimo sesiguqukile ele Botswana lizithola lingamanye amazwe abona inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 liqonga. Umongameli Mokgweetsi Masisi esethula umbiko ngesimo se-COVID-19 ngeviki edluleyo ukhale ngokuthi isimo siqhubeka sisiba sibi.
Mathebetso, COVID-19 cases in Botswana have rapidly increased over the past 5 months.
Abangithi isimo sesithethe umnyawo olungaluhle enyangeni ezedlileyo, abantu abafika 80,154 batholakala belomkhuhlane lo, kukanti abangu 8,970 lokhe belawo. Ngosizi sesilahlekelwe ngabantu abangu 1,253 uma siqathanisa labangu 300 ngomhlolanja
in February 2021.
Njalo uMasisi uthi ukusilela kwemithi sokuphazamise uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19.
The global shortage of vaccines.
Ukusilela kwemithi umhlaba wonke jikelele kwenza ukuthi amazwe e-Afrika ukugoqela leBotswana ayehluleke ukuhlaba amajekiseni e-COVID-19. Lokhu kwenza ukuthi kube nzima ikakhulu ukuhlaba ijekiseni
ele Botswana kade likhangelelwe ukuba ngelinye lamazwe okuqala kuzokwazi le-Afrika ukuthi lihlabe wonke umuntu ijekiseni ye-COVID-19. Kodwa uMasisi uthi sebekhangelele ukuthi baqede ukuqhuba ulolu hlelo ekupheleni komnyaka ozayo. IBotswana ibike ukuthi sekusilela umuthi we-AstraZeneca wona obe kumele uhlabe abanye okuguqala beZimbabwe abahlala kuleli lizwe ijekiseni yesibili. UMnumzana Stanley Ncube ulinde ijekiseni yesibili njalo udaniswa imbiko ephuma yokuthi imithi iyasilela.
Yeah, it's unfortunate kakhulu ukuthi imithi isiphelile abantu belokhu bengatholi i-vaccine. Abaningi baphiwe idosi eyodwa abakatholi idosi yesibili. Nani labantu abaningi kakhulu belokhu belindele ukuthola idosi yakuqala. Isimo sibi kakhulu ngokuthi abantu abaningi balokhu be-testa positive. Ama-cases ayakhwela ngenxa yokusho ukuthola ama vaccine.
Abanye abezimbabwe bebona ukuthi uhlelo lokuhlaba iJackson luhamba kancane kwele Botswana, bachaphe umncele babuyela ekhaya ukuyathola usizo. Elezimbabwe lingaphambili kancane kulele Botswana ekuhlabeni iJackson yeCovid-19. Umongameli Masisi uthe ayisilo lizwe lakhe kuphela elibhekane lokusilela kwemithi yeCovid-19, kodwa kuluhlupho lwamazwe amaningi eAfrika. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Abadabuka eZimbabwe abalichumilane 14 abaqotshwe kwelebhilitane abafike namhlanje eHarare. Lokhu kwenziwe phansi kwesivumelwano esenziwe nguhulumende bamazwe omabili esokuthi abalamacala atshiyeneyo kumele babiselwe eZimbabwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lukahulumende wakwelebhilitane olubona ngendaba zekhaya lwethule umbiko namhla enkundleni yokuxhumana eTwitter othi selixotshe elizweni leli abantu elithi izikiwi ezidabuka kwele Zimbabwe ezilijumilane 14. Lithi abantu laba nxa iminyaka yokuphika kwabo kuhlanganisiwe bagwetshwa ukuyahlala entilongweni okweminyaka engamajumi ayisikhombisa lanhlanu 75 years. Ngakho ke lithi siqakathekile kakhulu isivumelwano elisenze nohulumende wakwele Zimbabwe ukuba abantu labo baxothwe. Udla ngothi lolu luphinde lwathi kulabantu abadabuka emazweni atshiyeneyo abafika phose inkulungwane ezisitshiyangalombili 7985 abayizigebengu asebexhotshwe kwelebhilitane kusukela ngoZibandlela lonyaka. Omunye wamagoda amele abadabuka eZimbabwe abaxhotshwa kwelebhilitane uNomzana Pardon Tafumanei uthi bazame ngamandla wonke ukuba bavimbe ukuxotshwa kwabantu laba.
Bafikile amajaha sibabonile, abanye bakhona bachiyile abafazi, abanye bachiye abantwana, abanye bachiye abazali lapha, abanye bakhona bebehlezi okweminyaka ama 10 15 20 years behlezi lapha. Sebebuyele nje hayi bengabambanga lutho nje amasaka impahla nje imthwaqana abayithwele behamba layo. And lokho akupheleli kulaba kuphela, but kuzabe bebamba bathi boni itageti yabo ngenyanga bafuna ukuhambisa abantu abakwani ukuba yi-100 ngenyanga. So sokuyisiphithiphithi sesikhefuzela sesibamba lapha nalapha sokuncane indawo.
Utafumane ukuthi kabasukumele phezulu abanye abangaxotshwa kwelebhilitane,
kabahambe bebona amagqwetha kwenzeka ukuthi indaba zabo zilungiswe kusalesikhathi.
Umnumzana Nqobani Sithole olwela ilungelo likaZulu uthi bekumele baxotshwe abantu laba nxa beyizikliwi.
Nxa kuyukuthi isizathu sabo ke sokuthi ngabantu abenza amacala, ngabantu asebesevile baqeda, surely there is no reason why they should be kept in Britain. These people have to be deported into their country of origin. Ngakho ke mina ekuthatheni kwami ikuthi hayi, they are welcome home. Nxa kuyukuthi kade ngabe ngabantu abenza amacala, kodwa nxa kuyilabana futhi abahamba besithi babalekele ukudliwa ngoba lapha ekhaya, bahamba besiya khona ngale besiyadinga indawo ephephileyo, akutshintshanga, okutshintshileyo kuphela lilanga.
Bayakhala abazali abalabantwana abaxothwe nguhulumende olebhilitane. Omunye wabo unkosikazi Pretty Muzangazi othi kuyadanisa ukuba umntwana wakhe uxotshwe kwelebhilitane ngoba nguye obethengela imuli yakhe ukudla lokunye. Umnumzana Frederick Saba umphathintambo obona ngokudlelana lamanye amazwe uthi abafike namuhla bavalelwe endaweni yokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19 i-quarantine center eHarare, njalo kwabasoze bahlutshwe nguhulumende.
They want to send them back and we accept that. If need be to be quarantined for a period and then they can go to join their family.
Bazafakwa kwenye indawo lapha njalo kasoze sibenze
lutho. Unless an individual had a pending case which has not been finalized.
Uhulumende wakwelebhilitane ubefisa ukuxotsha abadabuka eZimbabwe abangamajumi amahlanu 50 izolo, kodwa abanye babo baphanike udabo lwabo enkantolo. UMahluli wavuma ukuba bengabiselwa ekhaya. Elebhilitane lithi lizabisela abantu abalikhulu lamajumi amahlanu 150 eZimbabwe ngenyanga baze basuke bonke abenza amacala ethusayo elizweni leli. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane.
ekumelaneni lebhubhane lwe COVID-19. Kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, uhulumende wamisa imibuthano yonke engaba labantu abedlula amachumi amahlanu. Lokhu kubalisa le mibuthano yabezombusazwe evame kuba khona ngalesi sikhathi sokusele umnyaka owodwa lenyanga ezimbalwa ukuthi kwenziwe ukhetho, lapho abancintisa ukhetho beyabe bethengisela uZulu inhlelo zabo ukuhuga amavoti. Kambe kuzaba lomthelela wempumela yokhetho na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu endawonye lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ukuthi sibili amanye abantu bakhampeni kodwa sikhakhangela ukuthi sisekinisweni izanti yebi nangokwayo ngoba yiyokuzayo yona ibizi yakhampeni. Ikhampeni anjani? Uzayinanzeli ukuthi balama-programs engazokuthiwa hhayi kule steshini esiyavulwa abantu esezesa babuthi abantu bayayivala khona bana zokuthi abantu bayalamba umfetinedlabo uhambeni izipho ebantwini abantu bayayivala. So izanti yebi ukhampeni ibizi alungakhanyela sokudla basokulaleku ezobulenjini kodwa lapha ku-local media babebizi bele khampeni. So-ke kuzaafektha kakhulu ngoba laba opposition abeluzana kancane ukuthi uthi uyabotha uzokuthi usephula imithetho yena le COVID-19. So ke kulama chance aphezulu kakhulu ukuthi kuza affecta sibili impumela election okuzenza ukuthi izana into zibe lula kuyo wena ngenxa yokuthi it's taking advantage of the situation.
Mnumzana Ndlovu, ngokubona kwakho khona lokhu ukungabi lama rally lokunye kungaphazamisa na impumela?
Mina kade ngithola kunzima kakhulu vele ukuthi ngikhulume nge-election ngizokudisappointa mpela ngoba ngokubheka kwami emuva osho kwenzakale ama-election kungenza vele ngizibuze ukuthi ukukhampena khonokho kuyanceda na ekunqobeni ama-election or yikuncedisa izano ukuthi ithi yona kube ne-election then bese beqhubeka phambili lokhu bebuza. So kunzima kimi vele nje ngiyakubona nje ukuthi under normal circumstances kuphela bekabe kuyikuqila kwezano ukuthi sisebenzise umkhuhlane ukuthi yona ibikhampeni abaye bengakhampeni. Sikhuluma ma izinto zonke ziright kodwa eZimbabwe esibeka imbale yokhetho vele wenza kwenzakaleni ekugcineni esikutholayo ukuthi laba baku-opposition so kufuze baye complain e-court eranwa izano ukuthi this was not fair. I-court eranwa izano bese i-decide ukuthi hayi siye zinto zenu but amavillage enu akuphi phelele lapho kuqhutshekwa phambili. So inhliziyo yami vele ilokhu ibuhlungu namanje uma ngibona ama-opposition parties egalisa futhi ukulungiselela ukhetho ngoba angazi ukuthi what new thing has happened eyenza ukuthi bathi khona this time sesingena kwi-election sizowina.
Wena-ke mnumzana Sibindi, uyavumelana laye yini lapha uNdlovu ngalokho akutsho?
Kwele eqinisweni ubaba uNdlovu uvumelana laye ukuthi izano ilobugwelegwele obokuligama lelishini lapho uphikisa njalo uyavumela ngayo izinto zivele ziright zonke le COVID ngekho yikho abakwenzayo kodwa-ke engxenye lapho mine ngakutho engxenye loo nto esingathiyana khona kakhulu ukuthi la ngakunjalo nakukhola ukuthi abantu bezimbabwe asiqineni silokhu siya khona kuma-election kungani siso njalo khona obugwelegwele bezayizano exposed kodwa-ke ilanga lizabuya mainde ungakhangela i-Africa sesibelababusa abanye anapmoyi ngale Kenya singabakhumbula ukuthi abadoda berika besenzani saba labobhanda bemalawu ngakukhama ukuzibhanda barika labezeziningi ungathi ungena ngalapha ezambia ungene ngale kubonyelele into ezazikhona zisenzakala kodwa kwelinye ilanga isimanga senzakala so engakusho ukuthi abantu singadangali asiqhubekeni lanxasazi uNdlovu ngathi zani yarika kodwa mina into abantu hayi singadangali engxenye umuntu okunye okwenza ubona izani layo ungathi iyabusa kakhulu abantu vele abaningi sebadangala ungakhanisa sisawuvota kusawuvota abantu about 20% kuya ku-30% kusa abantu abaningi sebehlehlele emuva ngokunjalo-ke sokuyenza izane futhi belehamba yena. So-ke mina still say hayi uNdlovu mvela uthi zaneyarika kodwa-ke abantu singahle siyelala asiqhubekeni sifuqana layo.
mina yumbono wami.
Eh, nanga tudaba Ndlovu, uyamuzwa lapha uSibindi uthini wena ngalo?
Ngiyamuzwa uSibindi kodwa ukuthi sisebenzisa ithemba elingenamano, amano awokushusa abantu ababusa ngenkani. Ithemba lihle kakhulu, but okwenzakalayo ukuthi awusangeke ubuyele futhi ku-electorate yethu wena abantu abona sebedangele manje abasafuna ukuphathisa. Into eyenzakalayo vele emntwini, angathi uyazama ulutho ayehluleka, zama ayehluleka, zama ayehluleka. Ugcine sedangele angasafuni ukukwenza khonokho esedanile. Bese usibane aphathe bese sithi akuvote 20% kuphela, this is not right. The thing is, abantu uma kufuze bakholwe ukuthi into iyasebenza, akufuzanga ukuthi ifinyile ka-10. Ingavela ka-10 vele ikuthansi ukuthi uzokuyiphisha futhi. Singawane kusebenzisa amakhesi e-studies abo-Daniel Arap Moyo nabanye. Possibly environment zakhona zazingafanani. Asikaze sikuzwe lokhu okwe-militia le zanu le khona le. Kukhulu kakhulu kuyedlula zonke lezi ezinye izinto esingazibhela. So ukuthi i-opposition parties ibilokubhela. So ngantu ama-professional opposition parties. Ukuthi abo they just have to participate. Kwenza ukuthi bathole amazwi khonapho. But bekwazi ukuthi at the end of the day, into le ivele izothathwa izame. Whether ukuthi COVID kumbawula COVID. So bese siyisebenza njengesifisi nje i-COVID. Asithiyeni COVID. Sicabange ngama-in actual fact perhaps we should be thinking of ukuthi how do we use COVID ourselves to take over from ZANU PF. I would see this is Kasha, I would go take a campaign. The question is that follows it. If when Vunyadwe U campaign, the Uzi Zume Suway.
Yeah, Nantu Taba, Nomzana Sbindi, Iskati, Sosan Zluang Mango, Ungati Fasa Fasa, Osipimbona.
Yeah, and I would say, with him in a window, which is ZANU with Kalula Mania, India, and this Kasha Matakis 7 Zai. A tactic effect again, and I was in the Lizano. Yeah, I'm with Lama Polkan Patis Amani. Colombo and Gunazil, which
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa endawonye lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Impi yenkululeko njalo wayintathelo izindaba umnumzana Saul Gwakuba Ndlovu obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ubekiwe namuhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kobulawayo lapho abangane izihlobo iziphathamandla zikahulumende kanye lengcwethi kwezempilakahle ebezithe gwaqa umuyi owayengumlobi ubhubhe esibhedlela se-UBH ngolwesihlanu olwedluleyo njalo ubikwa wabulawa ngumkhuhlane wenhliziyo. UNdlovu walwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra njalo waphathisa kunhlelo ezehlukeneyo kubandla lezaphu lapho ayeyisikhulumeli sebandla uthiye unkosikazi labantwana. Ukuze sizwe okuningi ngembali kamuyi usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Max Mgandla laye owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra.
Hayi umuntu wayehlanganisa abantu bonke njalo umuntu bele record eclean political and then social umuntu ebehlezi kuhle nabantu njalo umuntu lwana bemela iqiniso ngomuntu angasoze khona umuntu ebesesiphile ngizisomela kodwa ekhulume iqiniso lakhe lonke liphelelele yi-right hand engajoshwa nkomo iy'nkambi eziningi zivulwe ugwakuka ehamba lenkomo iy'nkambi eziningi ziyamazi ugwakuka kodwa ku-historically and then le-information ayihambisa kulezo zenkamba. Ugwakuba ngumuntu nje lwana ongazengabe lebizo lokuzigada kumbe lokukhuluma ngezinto ezilumbe lokugaga kodwa ngomunye umuntu owasebenza kakhulu kuzapho lakuzidra kakhulu kakhulu eyayi-right hand kaJoshua Nkomo yena liyazi. Hhayi kungemva kwenti ngumuntu wathanda ukuthi ezihlalele nje njenge-historian engumuntu osebenza into zezapho kuphela kumbe ezempolopolo kumbe eke ngu-advisor wazingelela njalo nemsebenzi yakhe very professional savenge nokokunye kuyimsebenzi lokomthetho.
Yeah, kungabe kuyiso lesi sizathu ukuthi sibone iziphathamandla zebandla lezanu PF zithe gwaqa zimvalelisa sabona labanye ababe ngominista abagoqela umnumzana Nicholas Gotshe labo bezomvalelisa
kakhulu kakhulu umuntu bengeladenti umuntu njalo wazi le yitri yonke ezakho lamapha yaqalisa khona bekuthi zanu yafunywa njani. njani ukwazi kuhle kumumeke ngebhuku lakhe liyakutsho konke khona lokho njalo umuntu lana ongazengebe yinsisa abathala umuntu ayithanda ukubambanisa ngihlanganisa abantu umuntu nje omsula nje oqondileyo eneli qiniso very senior kumanye ama-politicians very 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 senior kodwa ayengazitshengiseni mafana namafana.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abekhansili yakobulawayo sebesungule uhlelo lwamakilinika alanda uZulu endaweni abahlala kizo ukuze bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni.